loba singazibaningi laba beChina, i-challenge yokuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi lati sidle, ngoba ungananzelela ungazi banike ngitho lebhara lasiyavele eChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo lesikweleti, kodwa kunabenefit engathithi iyabonakala edlula khonokho. Njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho safunda khona ngekudlelana namaChina, aza sakhela yonke into esiyifunayo, asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ubudlelwano nechina, yes, I think basinceda ngasikhathi sempi, singathi ngabantu abaright, kodwa uthi singaba nobenefit eyakhatshana, hhayi asiyafiki ukuthi kwanise noba kwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo. Bona kunegotiatheni vele bayasidlula, ngananzelela njalo ukuthi wona amakampani abo akahulumende asebenza njengama-private company. Thina lapho uzananzelela ukuthi sihambe sanegotiata singuhulumende, kodwa sinegotiata into zebusiness. And ungakhayela uhulumende wethu asithi kanasikili loba i-capacity yokunegotiata ama-business transactions endleleni lawo. Isikhathi esiningi yikho kwenza sicine siluze.
Kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China, nanku liyasilungisela imigwaqo, amagceke endizamchina, lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi.
Yebo, bazasiyela bese sizivela into esithi infrastructure development. Kodwa siyabe siyisikweleti, that's what benefits the least isikweleti. Okuqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo, njalo isikweleti esile nto ehlalayo. Singakhangela ngemuva lapha into ezivele eChina kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali. So kuze sibe lokuthi siyakhangela loba siloku east loba sizalwa leChina, kuze sidinge okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokozisa ilizwe, than ukuthi siloku sithi abangani bethu beChina, abangani bethu beChina.